sokuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC. Olamukela ku Studio 7 ngomgqibelo mhlaka 18 kuMpandula 2021 ngusithandekile Mhlanga. Endabeni zethu namhlanje, umanyano wabodokotela uthi amankampani ahlola impawu eziveza ukuthi owesilisa ingabe ungumzali womntwana kumbe hayi. Nxa kulokuthandabuza, abalisa iGlobal DNA Zimbabwe le-chain of expatriate DNA kufanele avalwe ngoba engabhalisanga uhulumende ngokusemthethweni.
Into ehluphayo lapha yikuthi ukuvumelana kwakhona siyakwazi njani ukuthi indoda lomfazi wavumelele. Njalo umfazi kamindezelwanga ekuvumeni kumbe kavunyelwanga yindoda, yikho okuhluphayo. Ngakho uthinashina uyabona ngani bavumelene kanti umfazi ungendezwa.
Isikolo sesigona primary school esisesiqontini semzingwane sinikezwa imitshina yakulezi insuku eyokungena ebulenjini eyama-computers ngendlela yokuncedisa abafundi.
Siyakhuthaza abafowethu abanawethu abantwabethu abasemazweni ukuthi labo belandele isibonelelo esisenze ngesesimandlovu. Abantwana kade bengenelisi ukuthi bethole izinto ezinjengabo-phone, online learning, basalele emuva.
Zonke lezi ndaba nezinye sizozizwa kuwona lo msakazo. Umanyano wabodokotela we-Medical Laboratory and Clinical Scientists Council of Zimbabwe uthi amankampani ahlola impawu eziveza ukuthi owesilisa ingabe engumzali womntwana kumbe hayi. Nxa kulokuthandabuza, abalisa eGlobal DNA Zimbabwe eholwa ngumnumzana Tinashe Mugabe le-chain of expatriate DNA ekhokhelwa ngonkosikazi Tilda Moyo Kariza Mimba kufanele evalwe ngoba kabavunyelwa ukuqhuba umsebenzi lo njengoba engabhalisanga kuhulumende ngokusemthethweni. Umlondolozi Ndlovu sethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Impumela ye-DNA etholwa ngamankampani la iminyezelwa emsakazweni lakubomabonakude kunhlelo ezibalisa eye-The Closure DNA Show le-Tilda Live Zim Show phambi kwalabo abayidingayo. Umanyano lo uthi amankampani la awabhalisanga kugatsha lwezempilakahle olwe-Medical Laboratory and Clinical Scientists Council of Zimbabwe lolwe-Health Professional Councils in Zimbabwe. Iningi elilandela lezi nhlelo liveze imbono ehlukeneyo ngalolu daba. Omunye walaba ngumnumzana Hendy Sithole yena othi impiwo ye-DNA akumelanga iphume kuntathela izindaba.
Into ehluphayo lapha yikuthi ukuvumelana kwakhona siyakwazi njani ukuthi indoda lomfazi wavumelele. Njalo umfazi kamindezelwanga ekuvumeni kumbe kavunyelwanga yindoda, yikho okuhluphayo. Ngakho uthinashina uyabona ngani abantu bavumelene kanti umfazi ungendezelwe. Amadoda akhanya ayaluthakazelela undaba lolu, kodwa into ekhona yikuthi abafazi abaningi bafina sebevunyiswa ngenkani.
Amazwi la agcinelwe umnumzana Peter Saini.
Ngokubona kwami mbona kungalunganga ukuthi bevalisho kathinashe, ngoba isikhathi sonke lesi kusenzakala bebelokhu bethule. Number two, uthinashe uphoste incwadi ezidefenda lapho esithi yena bebengamtshelanga, bebengamniki warning, bebengamniki warning ukuthi eminto yona leyo, so meaning they are doing this behind his back without consent. So anguboni mina kufanele ukuthi bevale i-company yona leyo kumbeni isithupha anaso esekupractice khonoko.
Kodwa umnumzana Michael Sibanda uthi umnumzana Mgabe wenza umsebenzi omuhle ngokuveza amabizo abanikazi abantwana.
Umsebenzi owenziwa nguTinashe Mgabe hayi uyavukeka njalo uyancomeka, ngoba singakhangela ukuthi akwenzayo kwenza ukuthi iqiniso liphume lazakale. Ngoba esikhathini esiningi amadoda sihlala siku-disadvantage ngendaba zokuthi kwesinye isikhathi uyathola ukuthi umuntu usebenzela kashani okwenzakala ezindlini umuntu uyabe engakwazi. Njalo ziningi izinto ezenzakala ebantwaneni lakithi nje esabe sihlezi labo abantu labo, omama bethu bona labo abezindlini abayibo abayenza into ezinjengazona le.
Imizamo yokuthola imibono kaMnumzana Mgabe ngodaba lolu yehlule, kodwa inkampani yakhe yethule umbiko isithi kayisoze yethuselwe ngodokotela laba ngoba iqhuba umsebenzi wayo ngokusemthethweni. Eminyakeni esanda kwedlula, uMnumzana Mgabe ubikwa wapha isizalwane seZimbabwe kwele Australia unkosikazi Abigail Pranks impumela eyavela ukuba ayisiqiniso. Unkosikazi Pranks ubikwa watshiywa ngabazali bakhe esanda kubelethwa, wasegcinwa ngabanye e-Australia, njalo ngemva kokudingisisa wathola ukuthi ayisibo abambelethayo. Ebuzwa ngempumela le, uMgabe wafonela amapholisa esithi abantu abazama ukumbuzisisa ngodaba lolu bazama ukumthumba. Asenelisanga ukukhuluma nonkosikazi Moyo Karisa Mimba ngalolu daba. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingumlondolozi Ndlovu.
Umsakazo we-Voice of America osakaza kuzwekazi le-Africa okugoqela eleZimbabwe ususebenzisa i-satellite SES 5 ku-band le-C-band. Nxa lifisa ukuba kwazi okuningi ngalokhu, ngenani ebulenjini be-internet livule ikhasi le-VOA Ndebele elithi www.voandebele.com. Okunye uza kuthola ebulenjini bokuxhumana obe-Facebook bu-VOA Ndebele naku-Twitter bu-VOA Ndebele. Saqhubekela phambili silethulela indaba ezilohlonzi ngendlela esiphakeme.
Ugatsha lukahulumende olubona ngezempilakahle luthi abantu asebehlatshwe ijekiseni yokwenqabela umkhuhlane we-COVID-19 elizweni sebefika phose izigidi ezintathu 2.9 million. Asebahlaselwa yi-coronavirus selokho yaqhamukayo ngomnyaka odluleyo sebesedlula inkulungwane ezilikhulu 127,600, wabhubha abedlula inkulungwane ezine 4,500. Embikweni owethulwe izolo, ugatsha lolu luthi umkhuhlane lo ubulele abantu ababili, wahlasela abedlula amakhulu amabili 264 ngelanga elilodwa eledluleyo. Kwezenzakala eMelika namuhla, izizalwane zeZimbabwe ezivela emadolobheni eMelika ehlukeneyo zithe gwaqa namuhla eSilver Spring eMaryland edilini lokwamukela umeli wesigodlo seZimbabwe eMelika, uMnumzana Thaddeus Chifamba. Abaqoqelo umbuthano bathi kuzabe kugidwa, kudliwa njalo kujajulwa kuleli dili. Ngakwelinye icele, izizalwane zeZimbabwe zithi zitshengisele namuhla edolobheni leNew York zisola ezithi ukubhidlika komnotho welizwe ekhaya phambilini kombiko womongameli Emmerson Mnangagwa akhangelelwe ukuwethula emhlanganweni wamazwe omhlaba o-United Nations General Assembly kuleli dolobho ngolwesine. Kolunye njalo udaba, abezomvikela kwelemelika bathi babheke ngelukhozi abalandeli balo owayengumongameli uMnumzana Donald Trump abakhangelele ukutshengisela eWashington DC namhla besola ukubotshwa kwabanye babo kulandela ukubhikisha okwaqhutshwa mhlaka 6 kuzibandlela wona lo umnyaka besithi uMnumzana Trump waqelibezelwa kukhetho. Amapholisa athi esabela ukuthi kungaqhamuka olunye njalo udlakela phakathi kwabalandeli bakaMnumzana Trump labanye abangamsekeliyo. Isizalwane seZimbabwe esihlala kwele Bhilithani, unkosazana Sinikiwe Selu Abigail Ndlovu unikeze isikolo seSigola Primary School esisesiqintini seMzingwane imitshina yakulezi insuku yokungena ebulenjini eyama-computers ngendlela yokuphathisa abafundi. Intatheli zindaba yeStudio 7 uEzra Chisa Sanda usethulela lolu daba ngogcweleyo.
Amakhompyutha la avele kumaNdlovu abuye ngesikhathi abesikolo lesi sibephelelwe ukuthi baza kwenza njani. Ngabantwana ababhalela imhloliso kaGrade 7 ezifundweni ezemijina yakulezi nsuku ye-Information Technology and Communication Technology, ICT. Isikolo lesi silethwe esikolweni lesi ngoba uyemele unkosazana Ndlovu njalo engumngani wakhe unkosazana Sithabile Mpedzisi.
Ngimelele uSinikiwe Abigail Ndlovu onguye umntana wesigaba sakusikola, onguye njalo wabona kufanele ukuthi adonate ama computers esikolo lesi ukwenzela ukuthi abantwana labo bengene ku technology eyo esetshenziswa kulezi zisuku.
Ukuzana mphezithi uqhubeke eJuma Ndlovu ukubone kufanele ukuthi abelezi sipho sama computers ngoba ifuna ukunika abantwana bemangweni lapho adabuke khona ithuba lokufinyelela emchineni bangene labo ebulenjini beinternet.
Kufanele ukuthi abantwana bebale bengekhaya bengena ku internet besithi research this and that. Wakubona ukuthi abantwana balapha esikolo sako sikola they were disadvantaged. Yikho ke esebuye lecebo lokuthi afakise ama computers lawo ukuze abantwana labo bengasaleli emuva nge-education.
Umphathi sikolo wesikola primary school uMnumzana Vusa Lunga ujabule kakhulu ngesipho samakhompyutha lesi.
Lokho kwenziwe ngusisi uMandlovu ngibona nginto enhle. Siyakhuthaza abafowethu abanawethu abantwabethu abasemazweni ukuthi labo belandele isibonelelo esisenziwe ngusisi uMandlovu. Abantwana kade bengenelisi ukuthi bethole izinto ezinjengabo-phone, online learning, basalele emuva.
Namkhonanzi lotatenda chawoza ngabanye abantwana ababhala kimhloliso ye grade 7 lonyaka.
Kanjele zapase kathesi zingafundanga
ekugcina
kusele 2 years zingafundeli bonani zapase.
Ukhazila siyindebele omele umango wakwesikola kukhazile emzingwane uthi ukuvalwa kwezikolo phansi kweziqondo ze-COVID-19 lockdown kudale umonakalo omkhulu ebantwaneni ngoba bengasela okokwenza.
Abantwana bahambaisekile sibili kakhulu ngoba vele le nto ade uzibona bezenza abantwana phela abantwana sebedakwa bembala abanye sebezijele so hayi COVID isibulalela abantwana kakhulu ngoba sekuyizisa abantwana abancane bengakafiki esayizini ukuthi sebengabadala but ngomumo owathi sikhona sokunjalo abanye bakhona bangasafundiyo but kule nhlelo ze-counseling ade sebebalandelela emakhaya ukuthi nxa bekhona abantwana ababuya esikolo bafundi.
UMnumzana Mthuthuzi Eldlodlo ngumlisa emangweni wakwesikola yena-ke uncome kakhulu ukuthola kwalesi sikolo isipho esihle kangaka.
Ngithanda ukubonga kakhulu ngale nto eyenziwe ngabantwana besigaba abangaphandle kwelizwe nokunanzelela isikolo sethu ukuthi siphansi kangakanani. Phinde sibonge lodadewethu uSesulelo odonethe amakhompyutha angu-5 esikolo sakwesidola ngoba isikolo lesimbona asikaze sinikezwe amakhompyutha asikaze sibe lamakhompyutha lesi so kutho ukuthi sisemuva kakhulu.
Kusenjalo emkhosini munye wokunikezwa kwemtshina yamakhompyutha ebesesikolweni sesigora primary school baphinde baba lenhlanhla yokubusiswa njalo ngabenhlanganiso ebunjwa yinzalo yalumango eselizweni laphandle kwelizwe eyesigora foundation trust abanikeze amabhuku lama-inform kuzifundo eziphuma embonini eziswelayo. UMnumzana Innocent Mkwaji nguye obemele inhlanganiso le.
Ibhuku yafonywa ngabanye abafowethu labodadewethu abafunda khonapha kwesigola labangabantwana besigaba. Yini sase sibona ukuthi isikolo sethu silamanidi abaningi esiwafunayo. Sase sithi njoba lawo besemazweni lathi sikhona ekhaya singadobha okuncane sizama ukuhlanganisa sihlanganisele abantwana ukuthi labo bancele bancediseke esifundeni sabo bafunde njalo babe lokusasa enhle ngoba ngivame ukusasa upresident angasuka ngaphuma khona kube lodokotela kwesikola ngoba ukuthi sikhulele ngaphasik ukuthi konkhona kungakulimitha ilife yakuthi silokufunde ephambili suko sesizama ukuthi sincedise abantwana abangakwanisi ukuthi bancedise ngabazali.
Kujabule ababalisi kwadumisa abazali kwahlekelela abafundi ngezipho eziphiwe esikolo sesigora primary school esemangani wemzingwane esabalezeke zansi emandebeleni imeleke istudio 7 yilapha kwesikola igama lami Ezra Jesus Banda.
Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington.
Wow.
1-2 testing linga lichona njani testing linga lichona njani zilukandaba sedibana njalo kuhlelo liphuma lendaba lichone lendaba igama lami ngu Chris Gande lamhlanje kuhlelo lwethu sixoxwa lengcwethi kwezamasiko umnumzana Thandeko Zintimkandla sihlaziya udaba lwama DNA
ungabona sokudingwa odini sokulengqabano ingqabano angithi kayisho wakha izikhathi eziningi ingaphunyuka iphume esandleni ikudilika kwawo umuzi ngakho-ke i-DNA ye imizi ingadilika lami ngiyakubona ngiyakuzwisisa njalo ukuthi okokuqala sithi nangowesilisa usehlale lo mntwana esithi ngowakhe weminyaka ethize kodwa kube sekuvuka okunye besethi hayi kahle ngiyebonisa kuzizazi lezi DNA. I-DNA ifike ithi umntwana kasowakhe usemkhulisile wamondla wamenzela konke wamhambisa ezikolweni kodwa nakuyana laphana i-DNA isimphika ithi wena ukhulisile wondlile ufundisile kodwa somntanakho angithi kudilika komuzi phela i-DNA nxa isikhomba ubani ubaba akuyena uyise walowo mntwana kutho ukuthi ukuthembana lapha ekhaya kakuseku uzamthemba njani la endulo nxa kwakukhona kwakunyathezelwa ngobana babejonge ukwakha angithi ukuthi kwakulungile kodwa mbona babejonge ukwakha phela omama labo abakulezi nsuku hhayi iqiniso lihle sibili ukuziphatha kabasaziphathi njengabayizolo
kunga kuyikuthi kahle kahle yinto zakathesi yini ezokuthi omama bayaphathela obaba abantwana abangasobabo kumbe kudala kwakwenziwa ukuthi kwakungekho indlela yokuthi umuntu adinge i-DNA yona le
ngombono wami sibili njengomuntu wesintwini angiboni izikhathi eziningi ukuthi khona okwe-DNA esintwini ntwini kuqondile yini kodwa ngibuye ngithi mina hhayi izikhathi ziyaguquka la masiko lawo ayaguquka ahambelane lesikhathi nxa zole ngqabano yokuthi umntwana ntwana lo ngokabani sibili engxenye ngolwazi lwakulezi nsuku i-DNA ingakucazulula khona lokho iqede umsindo kodwa ke vele khona ukuya kubo-DNA labo kutho ukuthi kuyabe vele sekulomsindo lapha ekhaya ngithi mina-ke izolo bekungekho konke lokhu ngobuciko langokuhlakanipha kwabokhokho bethu ngaphambilini bathutha lesaga esithi kumbe inkulumo ethi ezalelwe esibayeni ngeyakho babebalekela khona lokhu lanxa babengabe besazi abadala ukuthi kukhona ongahambanga kuhle laphana kodwa angithi phela ozelwe umntwana umntwana kalacala kazilethanga yikho kabadala babe sebesithi ukugcina nje ukuthula le mizi imile ezalelwe esibayeni ngeyakho ngoba lawe uyabe uvele udinga ukuthi lapha ekhaya kube lo mntwana njengoba ngisitsho ke sekuyimhlaba kumbe amasiko amabili atshiyeneyo izolo bekuvele kuzila khonokho bekungakhulunywa kakhulu yikho lanxa umntwana wayengafani loyise kumbe lobani kwakuthi ufana lozibani ole umuntu osegwanda kuthi ufana lo mntwana lufana loyise emkhulu ozalwa unina kagugu wakhe enkayi kwakuyindlela yokwakha i-DNA le izasebenza njengoba sesiphila ezikhathini eziguqukileyo umbono wami uthi nxa isetshenziswa kayisetshenziswe ngonanzelelo
njengoba kuthiwa khona phakathi kwabantu abahlanu phakathi kwabantu abalitshumi abadinga ukuthi bazi ukuthi ubaba ngubani abayisikhombisa 7 babonakala bengayisibo bobaba kutshoni khona lokhu ngokubona kwakho
lokho kulukhoni kunzima isindaba phenduli sibilimpica abadala ukuthi phakathi kwabantu abalitshumi abayisikhombisa kuthiwe kayisiboyise balabo bantwana yikufa kwelizwe phela khona lokho yikufa fi kwelizwe kujuda kusela mchato bezo ngomasihlalisana sokusemahlangeni kwampunzi idlemini lo lalo wenza akubonayo isibalo leso siphezulu kakhulu asikho ngithula lengxenyeni kumbe kuhafu nxa sebe yisikhombisa phakathi kwabantu abalichumi kutho ukuthi vele indlela zokuziphatha kwabantu amanga
lo-ke bekungumnumzana Thandeko Zintimkandla ingcwethi ecubungula ezamasiko ebesixoxa layo kuhlelo liphuma lendaba litshone lendaba igama lami nguChris Gande asidibaneni njalo ngeviki ezayo lilala
siyabonga Chris. Namhlanje kweziphathelane labesifazana sixoxa lo nkosikazi Ellen Chiriyetenga umsekeli kamabhalane obona ngokuqhutshwa kwenhlelo zokhetho kubandla le-MDC Alliance sicubungula ukuthi abesifazana labasakhulayo baqhubeka njani ngohlelo lokubhalisela ukuvota.
So we are engaging ama-organizations amaningi akulalawo akhangelane ngendaba zama-youth, akhangelane ngendaba zokuvota, akhangelane ngendaba zabomama and akhangelane ngendaba ze-community ngoba i-voter registration le i-affecta wonke umuntu kungakhethelekile ukuthi umuntu ngani. So lama-organizations lawo la sisebenza nawo ukuthi labo ngapha balungisa bafake i-pressure ngapha that sifake i-pressure abakwanisayo bathatha abantu babo bebancedisa ukuthi beyiregista ukuyavota nxa kulabo transport bona lapha.
Ungathi iziphi ingxaki elibhekana lazo nxa sokufika kwabesifazane?
Kubomama ezikhathini eziningi kule indaba le yokuthi umama uyachada ngithi ethe chadile kunjalo isifongo sesitshintsha kule ku-voters roll kuyabe kunebizo lelane lakudala engakachati lama-organization zawo yabe sibaxwayisa ukuthi khathesi isikhathi sokuthi hambani liyelungisisa udaba lolu lezeki yabe lezisupha zenda bo-marriage certificate zenu ngoba kusasa kuzabihlupha ngokuyathi sesiyakutoni ku-election ngelanga lokuvota besothiwa hhayi ibizo lakho eliseye kuvota zodlalele luku-I D card akusafanani umama yibo abagcine ontanga akulo omnye umuntu ukuyela ngokuthi yena mhla abantwana balale bengadlanga abantwana yendlo umntwana ngamambi esikolo athesa umntwana uhleze endlini sayenzile ukuthi ukhangele mina lulo banje sele 18 be 20 years ukhangele mina ukuthi ngimthengele ukudla imthengele lempahla udubo lonke olwabontanga ngumama olazi ukuthi sifikise umbiko wethu kubontanga siyakwanisa ukuhamba vaya umama mama wena ngohlala lo mntana lo udubo uyalazi so umama ngisozazama ukukhuluma lo mntana akhe bebonisanti umntana akhe yarejista ukuvota and kuzaba le ndaba yenaleyo yokuthi ama-district centers akhathana siyakwazi ukuthi yes ontanga bakwanisa ukuhamba uhamba imango but ezikhathini eziningi omama ukuhamba physically asingeke sahamba ama-distances amade and njalo siyabe silendleko eziningi uyabukwazi ukuthi uzasuke ekuseni uhambe kumbe ufike i-distance kumbe 30 kilometers ukuthi uhambe uye-rejista ngapho uyabucabanga ukuthi abantwana mbajile endlini bazasala lobani and njalo ukuthi abantwana basala besidlala so mama usezabona ukuthi ah angcono ngizidlalele endlini lami ngigcina abantwana bami kulokuthi ona ngihambe imango lemide kuyarejista ukuvota njalo lapho esikwanisa khona sesibona ukuthi hhayi manzi lama-organizations abomama celani incedise omama laba ngendaba ze-transport
kodwa bona omama labontanga basukumela phezulu yini ukuyabhalisela ukuvota?
Basukuma yebo but not ngendlela esiyikhangeleleyo kule ndawo yokuthi ikakhulu ontanga uyakutshela ukuthi ukuvota kunceda ngani and uzakutshela ukuthi ndifuna ukuthi ngiyerejista ukuvota ngiyavota ngaphi ngenye inkinga khona ukuthi even izeki ama-registration centers awo abantu kabakwazi ukuthi angaphi akula i-voter education ekhona ukuthi nxa funa ukurejista ukuyavota kumele uhambe endaweni enje kumele uhambe uthwele lokhu nalokhu nalokhu so akula the isn't that voter education eningi ebantwini so ngenye indaba esibonayo ukuthi ama-youth aswele i-information and la kokunye babona ukuthi ngendlela izinto adezihamba ngazo ngasikhangela ukhetho lonyolo osukileyo ukuthi kulokhu khona nokuthize abantu babesithi ontaba babesithi sathi vele ngiyavota kuyangcisa ngani ukuvota. So nathi ithi esingena khona sithi hayi ukuvota kunceda ngokuthi uyakulungisa ikusasa lakho. Ukuvota that's the only weapon you can use ukuthi inkinga ohlangana nazo uzokuthi awutholi imisebenzi, awuhambanga esikolo wafika lapha ade ufisa ukufika khona ukuthi inkinga ibingaphi. Khathesi abantu kule ndaba ye-transport abantu bebabhizi basemalayinini amazuku, umuntu uzalayina khathesi ngabo-4 HIS emsebenzini laba balenhlanhla abasebenzayo beze befike endlini ngo-10 ebusuku. Wena ukuthi ulungisise inkinga zona lezi uqala ngokurejista ukuvota. So lathi kunje sokuyenza i-voter education.
Leyo bekuyingxoxolo nkosikazi Ellen Shiriyetenga, umsekeli kamabhalane obona ngokuqhutshwa kwenhlelo zokuvota kuvandla le-MDC Alliance, ebesixoxa laye kuhlelo oluphathelane labesifazana esilethulela lona ngomgqibelo maviki wonke. Wezemculo asizweni uSikhosana Buhlungu echasisa umculo othi Rasta kungxoxo ayiqhuba le Studio 7.
Wena rakanya uthanda uthiwa kuthi ifesi yakho ifana leChina.
Ngatsho ukuthi uRasta ifesi yakhe iyakumhlophe sibili kodwa ukukhuluma kakhulu njengeChina. Kodwa ngawumkhala nje iChina kodwa enjani? Yena ngakhulumi njengeChina sithi vara akayenzi njengeChina ethi vara. Yena uthi uyakukhuluma njengomuntu owudele.
Pho yena uyabevele ngubani?
Ukuthi mina ngangikholisa nje ukuthi amaRasta amanye asimathi ifesi yakho iyakumhlophe sibili futhi uthi iChina. Ngibe sengifaka ingoma ukuthi ukuze usimathi sakhe ukhubekele phansi.
Wena rakanya uthanda uthiwa kuthi ifesi yakho ifana leChina. Kwacha wena ukhulumi njengeChina ichina lithi vara. Dani makiwa nyari tanga kuba lithi twimpi isikwaza kona sidipu awusitavele sentia la paenza lwa kona dafe Sikhosana beni enkayi bayantanga dami nyabatanga nitie nkitivenye dafe eulomuzi wami kona Baba khamba banta ta kona Kiso keti faila Niwe nivo haba kokula wayo baba bambe Niyali bonga batoni pe abara pe mo pi Sikunda mukhulu kumphakani bakho Anga utanda uthiwa kuthi ifesi yakho ifana leChina kodwa wena ukhulumi njengeChina iChina lithi vara.
Lo nguSikhosana Buhlungu odume ngomculo wakhe othi dlala ntethe kulezi nsuku lapho ubechathisa ngomculo othi Rasta. Sikhangele ezinye zendaba ebezikhokhela. Umanyano wabodokotela uthi amankampani ahlola impawu eziveza ukuthi owesilisa ingabe ngumzali womntwana kumbe hayi nxa kulokuthandabuza abalisa iGlobal DNA Zimbabwe ne-Jane of Expedia DNA kufanele avalwe ngoba engabhalisanga kuhulumende ngokusemthethweni. Isizalwane seZimbabwe esesihlala kweleBhilithani unkosazana Sinikiwe Selu Abigail Ndlovu unikeze isikola seSigola Primary School esisesiqintini seMzingwane imitshina yakulezi nsuku yokungena ebulenjini eyama-computers ngendlela yokuncedisa abafundi. Silugqiba lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo. Yimi usithandekile Mhlangani khonapha eWashington DC. Siya
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.